So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 2020 ngu Chris Kande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka elebandla lezanu PF lihlaziya ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikijo okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacathengelwa ukuthi baqoqa umbhikijo wakusasa, abanye abaziwa ukuthi basiwe ngapi.
Ngeqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufile abantu sebezwile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Inani lasebele gcikwane le-coronavirus elizweni seliphose lafika inkulungwane ezintathu, 2,879, labulala abangamachumi amanelanye, 41. Lokhu kwenzakala amankampani amanengi elizweni esevaliwe ngemva kokuba izisebenzi zitholakale sile gcikwane le-coronavirus. Umsakazo we-ZBC lawo ngomunye wamankampani ahlaselwe yilolu dubo. Idale elimqoka elemandlalezana uPF izolo lihlaziye udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikisho okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandlalezana uPF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedaleleli ukuthi kwethulwe ubufakazi obugoqela amagwaliba abhalwe ukuthi uChiwenga usekela umbhikisho wakusasa. UChinamasa uthi leli dale liveze ukuba ilunga lePolitbureau umnumzana Claveria Chizema ngomunye wabakade bedinda amagwaliba la. Kodwa uChinamasa uthi Mnangagwa uzihlekele wathi yena loChiwenga bavela kude okokuthi akula okuzabaxabanisa. UChinamasa uphinde wakhuluma ngokuphiwa inhlonipho yeqhawe ephiwe umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesibili. Ubulewe itshefu, kodwa uChinamasa uthe akukaziwa ukuthi kuyini okumthetheyo. MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa ezindlini zawo ngabantu abangaziwayo. Unkosazana Othilias Banda ubikwa ethunjwe izolo emzini wakhe elokitshini lesizinda. Kazakali ukuthi usiwe ngapi. Umgcinisihlalo kaWard 21 oyibandlale MDC Alliance uNyasha Musundire ubikwa ethunjwe izolo emadabu kakusa emzini wakhe esizinda, wasiwa egangeni lephumula lapho afike watshaywa kabuhlungu wayephoselwa enkulumane. EHarare isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Oliver Kwatiringa ubaleke esizwa ukuthi uyadingakala. Kwasala kungena abantu abangaziwayo emzini wakhe bathumba umkakhe ungaziwayo ukuthi usiwe ngapi. Kunjalo nje umnumzana Josephat Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubikwa esithi abantu abangaziwayo bangena emzini wakhe obulawayo bantshontsha imali, utshwala lamanye amaphepha akhe. Umnumzana Ngulube ubikwa engomunye owaba ama-mask alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke embusweni. Omunye njalo ebikwa elama-mask la umnumzana Mthulisi Hanana oyinhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation uthi amapholisa angene ngodlakela emzini wakhe emdinga ngolwesibili. Umphathi ntambo kahulumende ubona ngokwenzakala ekhaya umnumzana kaZembe kaZembe izolo uthe ukutshengisela ufuna ukwenziwa kusasa akukho emthethweni ngoba abantu bafuna ukugenqula uhulumende. Amapholisa agcizelele amazwi yakhe emhlanganweni ofanayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Engubonayo mina lenguzwayo ekuhambeni kwami lapha yikuthi abantu sebezwile ngale into, bezwile kunjalo libanga lokuqala lelo. Lanxa bangaze besabe bangangena emgwaqweni ngenxa yokwethuselwa landani, kodwa ilizwi selihambile lihamba lokuthi kadena u31 lo bayatshengisela phezu 1. Ngibona ngathi khona lokho lakho nje, lanxa abantu beyangenanga emgwaqweni beyesabile, kodwa abantu sebesazi ukuthi injongo yokutshengisela ibiwilisana lenkohlakalo lokungaziphathi kwalaba baphethe izitsha zikahulumende lakho konke okuhambelana lakho khona lokho. Ye, ngileqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufile abantu sebezwile ukuthi bekumele kwenziweni.
Sibonile iziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa emhlanganweni etshiyeneyo besithi akumelanga abantu betshengisele ngoba kuza kuba lodlakela. Ubone ngani lokho kungenza ukuthi abantu besabe yini kumbe
iziphathamandla zikahulumende ngokusebenza kwabo baqondile ukuthi batsho njalo balise abantu ukuthi batshengisele ngoba kanti vele kutshengiselwa kuqondwe kubo ukuthi kabenzi kuhle, kabaphathi kuhle izinto. Njengabo bonke uhulumende abaningi emhlabeni lapha, kabafuni ukuthi laba abantu ababaholayo babatshele ukuthi liphambanisa la. Ngakho-ke abantu bayazenzela ngoba ibabezwa ubuhlungu. Bona babakhuluma njalo abanye bakhona kabezwa ubuhlungu, abaluboni udubo olubonwa ngabantu. Abantu-ke kumele-ke bamtshengisile nalowo hulumende wethusela abantu ukuthi isikhathi sesenele, sebediniwe kabasafuni ngoba kulanto eze emntwini ehlezi. Ukuvimba kwamapholisa lokhu kakutsho lutho. Kanti ngesikhathi sempi vele wahamba empini iphethe ipasipoti ngubani? Nxa abantu befuna into yabo konke lokho okwenzakalayo ngazozame ukuvimba mbe wenzeni. Abantu bazafuhla lapho bazafuhla khona, lanxa bengaba balutshwane ngenxa yokuthiselwa, kodwa bazakwenza khonoku kwezinye indawo. Lokho mbozemele iqiniso lakho. Ngakho njalo la kukutshengisela endaweni zabo kuqondile, akula nto embi ngalokho. Kanti angithi babe bengomakhelwana betshelana besazisana lokuthiwa ngesilungu i-conscientization emhlabeni. Kuzenda komuntu ungazange ufakele umngcele.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ilunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Mazwi Ndlovu obikwa ebulewe ngabasekeli bebandla lezanu PF ngempelaviki ungcwatshiwe kibo izolo esigabeni seGwambe ePlumtree. UNdlovu ubikwa watshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla lezanu PF encedisana lamapholisa esigaba ngemva kokukhonona ngokuthi kungani ukudla kukahulumende kuphiwa abasekeli bezanu PF kuphela. Utshaywe ngolwesihlanu wasethwalelwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lapho abhubhele khona ngesonto. Isiphathamandla se-MDC Alliance unkosazana Precious Ndlovu obekhona emngcwabeni lo izolo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi sokubotshwe umuntu oyedwa kuphela phezu kwesehlakalo lesi lanxa abanye abasolwa besaziwa.
kubuhlungu kakhulu ekuboneni umntanakhe oleminyake emine 4 years elandisa ukuthi la abantu bamchaye njani ngoba bamchaye phambi komntanakhe ebabukile. Sisebenzile sibili simbekile kodwa uphakathi ulembuzo babankomo ukuthi abantu bonke abaqanjiweyo ababaziwa bayiba babesethusela onjengobhebhe u-district chair wezanu PF onguye asukuma phakathi komhlangano olo councilor phakathi umhlangano ebatshela ukuthi bazacatsha izani yacatshisa izani yabulala onguye njalo kukhanya wabiza lujaha uThuboy ovela kwesinye isigaba ngenhloso yokuzobulala uMazi balokho abekhona phandle okuze kwayenza ukuthi intsha ithathe yona inyathelo lokulanda ubhebhe emzini wakhe behamba lamapholisa ukuthi abotshwe ngeshwa nje utholakale sebalekile kodwa esithemba ukuthi ngendlela okukhulunyiswane ngakhona lamapholisa azasebenza umsebenzi wayo ngendlela umphakathi obakhangelele ngayo.
Akuzange kube lodlakela yini emngcwabeni?
Okodlame babankomo, thina njenge MDC Alliance, iParty of Excellence, asikholelwa entweni zodlame. Sikholelwa ekuthenini abomthe ingalo yomthetho kumele idlale indima yayo. Loba nje abazali, intsha, abangane, lesigaba nje bebebuhlungu befuthelene. Okwenza ukuthi kwangakhulunyiswana kahle lamapholisa ngoba kade khanya engathi wona asadlala phansi. Sindaba ethi kuzachwayisiswa abantu bathi kuchwayisisa njani umuntu simazi kahambe esitokisini liyechwayisisa ekhona ngapho ngoba siyamazi ukuthi nguzibani lozibani bayenza ukuthi intsha yakhokhela amapholisa ekulandeni ubaba ubhebhe emzini wakhe loloba nje simthole engasekho esebalekile ngoba kukhanya kulabanye ade sebemfonele ngapha ekhaya ukuthi kulabantu abamlandayo ngapho wabaleka.
Unkosazana Precious Ndlovu Phethamandla sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwambe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukutshengisela uqoqwa kusasa kusoze kuphumelele ngoba kuzaba yize njengoba amapholisa lamasotsha aza kwenqabela. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi ukusilela kwabodokotela labongi kubangele utho omama abakhulelweyo abayisikhombisa baswele abantwana babo ngelanga linye esibhedlela seHarare. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7, igama lami ngu-Edge ngikhona lapha e-South Africa. Bengithi nje ngemphawule lapha bakithi kukhona udaba engasaluthola kahle. Ngumlaleli omkhulu kakhulu we-Studio 7, everyday ekuseni ngiyalalela mpela kakhulu la ntambama. Okungixaka kakhulu nangu bakithi ukuthi abantu bonke ababanjwa lo mkhuhlane everyday uzozwa kuthiwa ngababevela e-South Africa. Hayi, sokuthanda ukungisolisa kakhulu ukuthi kanti wonke umuntu nje osene corona ubuya eSouth Africa, is it true or else lapha abafika begcine khona yilapha abatholela khona sebetholwa leyo corona khona lapho. Angiliboni iqiniso lakhona khona lapho. Ngingathi ukuthi njini kodwa ke hayi sokungathi sokuthanda ukuba too much ukuthi wonke umuntu obanjayo from South Africa. Kanti ama quarantine centers lawo ayemukela abantu abangena nini kuwo bekuya from South Africa kuze kube namanje ngoba sazi ukuthi ibody valiwe. Angazi njalo mhlambe ngiyalahleka kukhona ndlela thile okwenziwa ngayo maybe engakaze ngiyithole. Ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 masabezulu ngimisa abasakazi bethu baku-Studio 7 abasebenzela umsebenzi. Ngiyathanda nje ukuthi ngingazikhiga ngoba kanje ngiphawule lami mayelana nomkhuhlane we-corona ngangendlela esiwuthatha ngayo khona sezimbabwe. abantu kungakhanya ngala ukuthi ingane ezimbabwe yadelelwa bathi umkhuhlane wekhorona ayikho rayi ngokuthi egumeni ubaba lomama bangabe ingane ngabantu abangane abathelelanga ngihle emakhanda bethi kungazile ebhawa banathiswabe bese bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo bekhuluma izinto ezisika sibedla abantwana nhla sebekhuluma into eserious abantwana ababathenga ngoba umkhuhlane ezathi uzela khathana obhamthinguli babiza amavito ahlalisa kuhanzathi kuhlando uvela kunkulunkulu sebili ukhawulisa amakhiwa mavula afakele zimbabwe amapanishi pho nanku-ke namhla sobhuqa thina sezimbabwe yiliphi-ke thina leli lizwe esalifakela amapanishi ikhoronjo sihlaselathi yikho-ke kalincohumese zama ukuthi ngaphophisa iziqiniso zezo ukuthi ikhoroni yabulala abansele kuthatha lula ngoba yathi vele kumele atshele abantu ngokufika sekhorona le yena wakwenza isitekisi sidlala ngakho into eyizisona
salibonani balaleli bonke bestudio 7 mina engikhulumayo ngugogo mayitiro wematsouth umama wematsouth ngithanda ukuyazisa abantu bebandla elicolekile MDCT ekhekhwela ngumama uDr T Cooper ukuthi lokhu esikuzwayo ayisikho umonzora kakhontesti umonzora kafana ngikhontesta bandla ngicela ukulitshela lonke elithi lina kumbe nilizimisele ukuthi umonzora ngakhokhela ibandla thina silo president wethu umama makhuphe uvice ngu-obert gudu okuningi asikudingi ngoba thina silo somlomo wethu umfana wethu omncane okhaliphileyo okhaliphileyo njengelizwe lakhe ukhaliphani phugeni nguye ozasazisa konke lokho esokusesikuzwa hhayi thina njengebandla sithi bantu be-MDCT lizimisele eqinisweni nxa lo ofuna isikhundla ukwaduha oduhayo vele siyakwazi i-constitution ethi ithi kabuyele phansi ithemo yakhe inxa iphela umonzora uyehla nje uyaphansi thina siyakwazi ukuthi wethu upresident umbani singadlali ngesikhathi bazali lingadlala ngesikhathi lizabona ukuthi selilahle ibandla leli umonzora nxa ifuna isikhundla uzasifuna ngemva kwethu 2023 lapho ekwazazuza khona ukungena akhonteste ngoba uqalo waduha wa-MDC allies uyehlulekile ukuthola isikhundla
angibingelele kwi-studio 7 nijani basakazi bamakwahle okunye kuyadanisa okunye kuthelela ulaka okunye kuthelela inzondo umuntu omdala omdala ongangomalakhi inkomo umuzwe ekhuluma kanje ngomuntu efile ebulewe ngabantu bezanu izakhamizi zifakazi ukuthi ubulewe ngabantu bezanu zimshayela nje amabele ukuthi amabele ngawezano naye icela ukuthi abhaliswe washaywa umuntu wenkosi waze wafa uyakuphika lokhu wemba phansi umele izano ude ngeke kwenzeke lokhu izano bengayifaki phakada sibantu bezano ababulelele umuntu unjani kodwa ubaba lo emdala engaka yena kuwumntana kubezokuzwa njani hhayi mani khula baba malakhi inkomo khula baba ipholisa nalo liyambulala umuntu makuyizigeleke cela ezizenze izigebengu lezi zenzeleyo nto leyo ababoshwe ungavikeli ukuthi ngoba ngabantu bezano ungaqali nje umdala
Yebo, Dube Studio 7 silimamele. Hayi khona le ndoda ezana uphiwe. Yayivikela nje, hayi inkulumo iqonde nje bam. Hayi, yazi angeke izanu ibe specific ngayigarment yeZimbabwe kutoyitoyi lezo baconnected 150 okwedlula izidingo zabantu from health. Umntwana esiya kuphepha clinic or umama ekupregnant azayothola umntwana everything is down e-ashes sithe basitrikthi ngabantu abaphila abaziphandela abazibonelayo abadamba amabhoda benze yonke into ngoba silana nje sebe sibastrikthi kangaka bakuphi abantu bengene ezweni ungekho emthethweni bephume ezweni ungekho emthethweni bakuphi these people that clever but no let them get life outside baphile thina siyabathekisa lapha ekhaya like igovernment yezimbabwe ipha abantu umthetho wokubana bangabhadala amarenti I don't remember mna khona izindo kodwa igovernment izipha abantu free yezima sazi njalo eyi zenzeke angazi noma lami sengiphume ngaphandle kwezo kodwa ngiyayo ezimbabwe like ngiyikazi ngiyabonga kipsa ngokwelula kunoduma wondlovu hhayi angizisisi mina ukhuluma kwale ndoda ukuvikela ibandla ngempela mtete ibandla linganyakazi bazosuka balale phema bengaboni intoyitoyelaba abantu babehola bafake emaphaketina basebenze nje ukuthi izile bathumele amakansila amakansila alaa mali akhitheza ngumphakathi emakhaya ukuthi kufanele emhlanganweni amabhasi avuka la esha akunanto kagovernment hhayi
hhayi ekuhle enkundleni bazali asiyekeleni okurobhana la ngokukhuluma ngoba wena sakhwisa isikhwama sigcwele kungaphi laphi izano PF enika khona abantu kuhle akula kudla okuphiwa abantu okudla okuzaphiwa abantu kuphiwa ama 2 kg erayisi engalala lutho kukhethwa futhi kuthiwa kuphiwa abantu bezano PF hayi bazali asiyekeleni ukwenza njalo mina umntana weZimbabwe umntana wezano PF kodwa lokho sokungaphezulu kwamandla ethu yekelani ukuqamba amanga abantu besifa ngendlala yekelani ukuvala ngobungwa obajonga abantu abadala kudala ubungwa abasebenzi ulaka kalusebenzi livimbani livalani yenzani izinto zicace bazali liyayangisa liyasiyangisa shimu siyagcina sigeza izandla
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ilunga ledwale leCongress kubandla lama Republicans umnumzana Louis Gomet obesazakala ngokuthi ukugqoka imask akuncedi ukuvikela igcikwane lecoronavirus uzithole esebanjwe yileli gcikwane izolo. Ugome ubemele ahambe lomongameli Donald Trump esigabeni seTexas kodwa ugcine engasayanga ngenxa yokubanjwa ligcikwane leli. Kodwa uthe ebuzwa wathi yena okumenze abe ligcikwane leli yimask ake wayigqoka. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligcikwane leli lokhu liqonga elizweni leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Icorona eWashington State ilokhu isiya phambili bese kungani ibisihlehla ukuthi abantu abatholakala begula kumbe abayesibhedlela beselisiba balutshwana. Kodwa ngezinsuku lezi zedluleyo maybe ngathi okwamaviki amathathu oyinyanga kukhanya kwezinye indawo khona lapha eWashington State okufana nalezi ndawo lapho okulinywa khona okulungiswa khona izinyama indaba inamba sezikhwela sesiya abagulayo labatholakala belomkhuhlane. So ngaleyo ndlela thina silokhu sisezindlini especially King County lapho enhlala khona akungabi lomehluko lokusaqalayo nje ukuba ku-lockdown silokusiku-lockdown hlezi nothing has changed. Ukuya ema-ofisini umele utsho ukuthi wena uba se-ofisini ngaliphi ilanga wenzela ukuthi sonke sibe le siqhubeke siloku senza i-social distancing. So kulomkhuba ukuthi kumele ugqoke i-mask endaweni zonke lapho ongena khona lasezitolo labanye abathengisayo bezitolo sebephiwe imvumo yokwala ukuncedisa nxa ungelayo i-mask loba nje bekhona abanye abaloku bephikisana lakho kodwa umthetho we ukugqoka ama-mask usuphambili ngenxa yokuthi i-coronavirus kayikhanye ideda ayikhanye ifuna ukwedlula iloku ihamba iphenduka.
Siyabona ukubana zikhona ezinye iziphathamandla zikahulumende wele Melika ezilokhu zingani ziyasekelana lo Trump ekutheni igcikwane le-coronavirus alithelelwana kalula. Siyabona ukhona omunye oseyitholile i-coronavirus obesala ugqoka i-mask. Ungathini wena ngalokho ikakhulu sikhangela ukubana umkhuhlane lo odokotela bayakwazi ukuthi abantu benzeni kodwa belokhu bekhona abalenkani?
Umkhuhlane we-coronavirus we-America unzima kakhulu ngenxa ukuthi esikhathini sokuthi siwukhangele njengomkhuhlane othola wonke umuntu ongakhethiyo whether unothile umbuyanga umbu ngumrepublican umbu ngumdemocrat. But umkhokheli welizwe sekhethe ukuthi umkhuhlane yena usezawuhlanganisa le-politics. Yikho nje bona labo abantu abamsekelayo abe-party yakhe labo betshona besithi umkhuhlane kawukho. Kuba lusizi nxa umuntu obesitsho njalo ukuthi umkhuhlane kawukho la esegula. Singeza ke sitsho ukuthi hayi umuntu khawulile kodwa kuyisifundo esibuhlungu kakhulu. And njalo futhi ukuthi nxa sokunjalo abantu bayathi khona umkhokheli upresident nguyothe Mina ngibona nganokunye ikuzehlulekela ngoba nxa ngigula yimi engigulayo, nxa ngihamba ngisiya phandle ngisithi akula mkhuhlane yimi embuya lawo emulini yami. So omunye lomunye kumele azisebenzele ikhanda lakhe, alandele ama scientists akuchoyo abawufundele lo mkhuhlane. Ngenxa ukuthi Trump kayisuyo ohlola ngezemkhuhlane kasuye dokotela, yena yakhe advice ngepolitics lezi izinto azaziyo ezomkhuhlane kazazi. Kulusizi kakhulu ukuthi abantu bazithola sebegula ngenxa ukuthi bafuna ulandela bani uTrump. Silusizi ngakhona lokho nje ukuthi nxa usugula usuwedwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State.
Kostana Band featuring Jays Maravin lesigcibela uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Sifundisane singabantwana, ishashi hamba kiyo uqinile, mina ngiyakholwa phithe moyeni.
Siyakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele
inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka lebandla lezizanu PF lihlaziya udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacatshengelwa ukuthi baqoqa umbhikitsho wakusasa, abanye babo abaziwa ukuthi basiwe ngaphi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.